Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili.
Into eyenziwe ngamapolisa imbi kakhulu, njalo kabaqali ukuyenza. Sebeyenze endaweni eziningi, sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo.
UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapolisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes yemutare izolo.
Ungakhangela o-MS yube bekubo 30,000 kathe sebekubo 60,000 oyuze sebekubo 80,000.
Inhlanganiso yabafundi bamakolitshi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela isola ukukhwela kwefizi ngomvulo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu useveze ukuthukuthela kulandela ukufa kwabantu abane engozini yekhombi ebhewuke ngemva kokupontshiswa ngamapolisa zinsimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Lomkhuba usudale ingozi ezifanayo esikhathini esedluleyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ikhombile idlule kuroadblock igijima emgwaqweni wevumba mutare yasibhewuka kwafa abantu laba njalo kwalimala abayisishiyangalombili. Kodwa kajongo lutho ngokuthi amapolisa iyiwo abangele lingozi ngokupontshisa limota igijima. Izim Life ithi abantu ekade bekulikhombi bagoqela abantwana besikolo. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi amapolisa ehlasela abezimota ezithwala uZulu ezisebenza zingekho phansi kwezubko khona osokubangele ukusilela kwezimota ezithwala abantu elizweni. Iningi emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo selisiya emsebenzini ngenyawo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eyenziwe ngamapolisa imbi kakhulu, njalo kabaqali ukuyenza. Sebeyenze endaweni eziningi, sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo. Lapho baphose khona ama-spike imota yalahleka emgwaqweni iyabulala abantu abaningi kakhulu. Ngabe bekulohulumende owabantu obusa ehlonipha abantu, amalungelo abantu, lezi zigebenge lezi zigilamkhuba bezizafela esitokisini, bezizafela ejele ngamacala okubulala. Kodwa ke phela benza lokho abakuthunywe nguhulumende ukuthi babulale abantu, ngokuba kula muntu ongakwaziyo ukuthi ukufaka ama-spike emoteni ethwele abantu abaningi kuizaletha ukufa kwabantu. Ngakho ke le njongo yokubulala ifezekile, bebevele befuna khona lokho, yikho kwenzakeleyo.
Ukona ungathini Ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubko osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu, njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo?
Izimota akufanelanga zibotshwe, kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokhu belazo lezo zimota, ngokuba kakula misebenzi akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu ezokuthutha zingeyinye ezindlela lapho abantu abondla khona abantwana, ababhadala ngakho irenti, ababhadala ngakho ischool fees, abathenga ngakho isinkwa, impuphu, isithebo. Ngakho ke nxa uvala kuyona leyandawo uvala impilo yabantu, akula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube yikhona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayekondla abantu ababo. Ngakho ke uhulumende kumele akuyeke khona lokho akwenzayo, akuyekele angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana, akavuse ikhono mikavuse zomnotho kube le industry kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela. Kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali, angabopha abantu, ukubopha abantu ngalendlela kwephula ilungelo labo into engadingakaliyo, into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo.
Yebo, uhulumende uthi izubuko iyo yodwa emelithwa labantu, kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki, ayiwenelisi lo msebenzi izubuko. Lungalungisiswa njani lolu daba?
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha ukuthi usibuyele lapho besikhona, sibe lozubuko osebenzayo, sibe ne-private transportation esebenzayo. Lezo zinto zombili, i-free market ikaZulu, izakhamizi zisebenzisela izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo, behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo. Lo zubuko la esebenza ngendlela efaneleyo, izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo, konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya. Lokho okwakwazubuko yedwa kakusebenzi, kubuleli lizwe, kuqhubeka kulibulala ilizwe, njalo kuza kwehluleka usoze kuphumelele noma sekutheni. Into nje engelamcabango phakathi engahlelekanga eyayivele ingafanelanga ibe khona. Ngababuyisele i-free market, abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo, baqinise uzubuko kubambisane khona lokho. Kanti ke into enkulu futhi kudingeka ukuthi baqinise zomnotho kakhulu, ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile, kodwa hayi lohulumende kuyamzimela, kunzima kuye ngeke akwenelise lokho.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uyakwazi ukuthi kulokusilela kwezimota ezithwala abantu, njalo uphezu kwalo lolu daba. Inhlanganiso emela abafundi bamakolishi kanye labamanyuvesi izinaso ithi ayibuyeli mufa kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela mahlayana kwenhlawulo yemfundo kumkhankaso wayo olesihloko esithi hashtag fees must fall. Amakolishi amanengi akhweze imbadalo okuthiye abafundi abanengi besebunzi zimeni. Izikolo zemfundo yaphansi lazo zenze okufanayo. Izinasu ithi mhlaka 9 abafundi bazatshengisela emakolishini wonke bawavale. Inhlanganiso zababalisi ezifana le-ATUSI zithi ziyalusekela lolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wezinasu umnumzana Binoni Ncube.
Ungakhangela o-MSU bebekubo 30,000, khathesi sebekubo 60-something thousand, o-UZ sebekubo 80,000, o-Chinoyi sebekubo 80,000. Roughly ngathi ama-school fees amuve from i-range ye-20,000 to 40,000 to i-range ye-70,000 to 90,000. Abanye behamba baze bafika ku-100,000 something thousand RTGS. Eyiyo into enzima kakhulu kuma-students ngoba khangela indaba ye-school fees. Thina sitsho okwe-school fees kuphela ngoba sizitshela ukuthi yikho lapho i-ministry or uhulumende angenela khona, njengoba kuyilungi kungumsebenzi wakho ukukhangela ukuthi abantwana bafunda kuhle. Ngoba nxa sikhuluma nge-school fees asikabali indaba ye-rent, ngoba ngikhuluma kanje ama-rentals basithi sibhadale from $50 to $5 per day per head per room lesabe sihlala khona. Uzathola ukuthi yabe kule room elabantu abangu-4 bonke bebhajala maybe from ranging $55 per day, and asikakhumila ngentengo zokuthi abantwana siyadla ezikolo la. As i-grocery sinkwa sikhwelile, so sokumele ngikhethe mina ukuthi ngithenge isinkwa ngindlela amuhla yini or ngibhadale leyo mali ye-rent yamhla lokho.
Amapolisa le watshelile yini ukuthi lilohlelo lokutshengisela ngoba sesike sawabona elichaya njalo elibopha kuma campus lapha nxa lithe laba lohlelo olufanayo ikakhulu likhonona ngodaba lwama school fees lolo.
U-Secretary General wethu uzaphambisa incwadi kusasa but impendulo vele nje siyayazi. Nxa behluleke ukuphendula sibacela ukuthi balungise indawo yeschool fees. Kutsho ukuthi le ncwadi leyo sayihambisa ukuthi basinike leyo mvumo yokuthi sibatshele futhi okwesibili ukuthi imali zathi abathi sizibhadala sizenelise. Abasoze bayiphendule. So thina sesikhangela isituation esiyibonayo kuma-institutions. Into esiyibonayo ubunzima esibutholayo njengama-students. Sekele yini ukukhuluma ngobunzima bethu ngenxa yokuthi ipolisa licabange ukuthi lingakhulumi. Or sikhulume baphele babophe batshaye ngoba vele at the end of the day kuyafanana. Ubuhlungu osabuzwa sithayo lobuhlungu esibuzwa sehlule kutshona ilanga sidlile esikolo kuyafanana ngoba at the end of the day okungasikufayi kuphi. But siyazama ngazo zonke indlela ngoba sesivele sazama lokubhala incwadi, sazama lokucela ama-meeting abaphenduli. In fact, uminister wakhuluma kuparlament wathi na justify ukukhwezwa kwe-school fees for quality education. But thina abantu okuthiwa senzela i-quality education yangkhona asiboni uncedo bayo ngoba laseklasini yakhona senelisi ukuhlala phansi ithole i-quality education. So amapolisa la kumele azi ye bazabuya babophembe bayachaya kumbe benzani but kumele bazi ukuthi sifunda labantu ababo futhi esibabona laba alamba. So lapho umpolisa mayesiza ezophakamisa imvubo yakhe chaya kumele aqale azibuze ukuthi lapha sengichaya umntanami ongitshelayo ukuthi baba imali leyo iholayo wena incana yena elisi ukuthi ngifunde esikolo kodwa yena usethunywe ngumzali womunye umuntu ofunda esikolo esiphezulu ongafunde lapha elizweni ukuthi hamba uyochaya umntanakho ufuna ukukutshela ufuna ukusitshela ukuthi imali sikuholisa yona wena incane ngakho ke la yena ikene elisi ukufunda esikolo. So bazaphela babuye but siyatsho nje ukuthi asisela ngenye indlela ngoba singaze sivule sibuyele aswe sikwenza lokubhala ama examinations akhona siyehluleka sithwele nzima okungasikufaye kuphi.
Umnumzana Benon Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu. Umphathi Ntambo obona ngemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murira ubengabambeki ecingweni. Iparlamente yakweleBhilitane isipasise umthetho oza kwenza ukuthi abantu abangena kulelo lizwe ngaphandle komthetho bahanjiswe kweleRwanda lapho abazahlala khona belinde ukubuyiselwa emazweni abo. Abanye bathi lo mthetho awusoze uthinte izizalwane zeZimbabwe kakhulu ngoba ujonge labo abafohla umngcele. Kodwa zibikwa zikhona izizalwane zeZimbabwe eziyake zingene eBhilitane ngalindlela zivela emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwelamalungelo esizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane umnumzana Panyika Karimanzira.
Uqondane labantu ababengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babengene bengadlulanga e-border. Okufanisa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli e-border. Kufanana lakhonoko ukuthi khona abantu ababengene lapha e-UK bengasebenzisanga i-border yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela e-UK. Ama-cases awaprocesswe yi-UK kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula e-border bafikela e-airport ngoba babe bebuye ngendizamshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi. Yeah, yibo aba-affectwa kakhulu ngumthetho lo. umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso umthetho olungileyo umthetho olobandlululo phakathi njalo akuhambelani nge-international law umthetho omubi kakhulu mangi ukhangele
manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ungani udaba lonalolo olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe
udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha eUnited Kingdom kumbe eEurope zibuya ngendizamshina kutsho ukuthi zifikela e-airport vele kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe kodwa ke kungaba lalabo abantu abanga izizalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibeke sezicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport ye abantu abanjalo yes udaba lolu lungabaphatha ngoba mase befika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla ama-passport abo babe sebengena lapha e-United Kingdom ya labo abanjalo ye kuzabahlupha bazaphatha ludaba lolu
linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo
angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo
umnumzana Panyika Karimanzira ulwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abafundi emakolishini labongi baqoqa ukutshengisela beswela ukukhwela kwempatalo yemfundo kanye lokuholiswa imali ephansi. IZim Life ithi kulomsolwa omiswe enkantolo uGift Nyamayevu eseteswa icala lokuntshontshela umqatshi wakhe ongudokotela imali engange 38,000 US dollars kanye le 2,000 pounds. Ikroniko ithi isivuno somumbu eZimbabwe lonyaka siza kwehla ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% ngenxa yokusilela kwezulu. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Sanibona nemsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona ukuthi nabantu libanike ithuba lokubana baphawule bona yabo imbono. Siyabonga kakhulu sathi ngahlala kunjalo. Sibuye siphawule laphana endabeni yokuthi abalandeli be-MRP baqathanisa i-CCC le-ZANU-PF ngithi hayi cha. Mina ngibona ngathi ngombono omncane yona i-MRP iyebambisane le-ZANU-PF ngoba abafuni kube lotshintsho kulolalizwe ngoba i-MRP ithatha abalandeli elibayo ithi bavotele bona njenge-MRP kodwa bona banangitsho yena upresident. Upresident we-MRP asimuzwe funa ukuqhuqhuzela ukuthi yena abe ngupresident wezwe. So yena imfuno yakhe ayifunayo ukuqumizwe kodwa uzoqhuma kanjani izwe angazange agaveni ebe ngupresident. So sithi abantu bakithi bengakhohliswa i-MRP asingeneni sonke ku-CCC yakwaNelson Chamisa sikwazi ukuthi phambili labo sesingakwazi ukukhuluma ngayo i-MRP ukuthi mhlawumbe lathi sizigaveni endaweni singamaNdebele njengalokhu kwenziwa ngezinye izizwe ukuthi nge-province nge-province kodwa lokhu ngiyeli kubone ngaphansi kwesikombuso sezanu PF ngaphandle ukuthi kuzeqale kuphathe i-CCC ingaphatha ingakwazi ukulungisa lokho ngoba angiboni kuyinkinga so mina ngithi abantu e-MRP bonke nje ngakuya ngami ngabe bangena ku-CCC ngoba uma bethi bazimele bona be-MRP bafanele ukuba bayizanu PF mina ngibabona kanjalo nje ngowami umbono so sicela abantu bakithi nje ebebonisane nje khona phana ngayi i-MRP yabo ukuthi iqala kuphi and izogcina isikuphi. Siyabonga kakhulu.
livuka njani u studio 7 lonke balaleli labasakazi ngiyabingelela yenzama ukuphendula lobaba lo okhulumile ekuseni uthi sikhupha iphizano sivotele umqondisi umqondisi akakhontestile kuba ngupresident baba uzwisisa kahle umqondisi angenele ekhethweni lokuba ngupresident umqondisi uvotela ukuba ngamakhansela ama-MP nokuthi bayi-presidential so kwangukuthi nxa uzathi sivotele umqondisi asuasinele ku-presidential siyamvotela ngaliphi kanjani so ngomunye umuntu layo ozobuze siphambanisa singamandebeli singamandebeli iphathi yakithi kodwa-ke kokuqala asikhangeleni iphathi eyiyo engasikhuphela i-ZANU-PF hathi lokuthi sikhangele kwamqondisi umqondisi layo uyasiduhisa ayazi into ayifunayo ngoba yena uthi akamelilizwe kumela ematibheleni kuphela
ambingelele kustudio 7 yembingelela mphindaphinda sendiloku bakithi loku engikunjani ngufonayo kodwa hayi isikhalazo zami kazithatha engicelisa bakithi ngixhumanise nama-human rights kuze nami nke ngikhulumele ilungelo lami njengomuntu ye njengesizwe salapha eZimbabwe ke ngikhulume nami ngendaba zami bakithi angikwazi ukuthi kufanele ngilandele liphi i-channel so that ukuze nginjani kuze nami ngithathwe njengomuntu ambonge njengakathesi nje ngikhulumele ukuthi ngikhalela nami ukuthi nke ngivotele ilungelo lami abantu abanjani ababhalisayo laphana badlula eceleni lapho ngifika bathi-chas bazothatha labo abanjani abafuna ukuthi baba-rejiste njengoma ngabe sebethethe ebabo thina sisale eceleni so kasikwazi ukuthi sizabhalisa sizakwanisa yini ukuyavota ikakhulu imakhorokhoro ngoba abantu abaningi abanye babelahlekelwe izithupha abanye nama-birth certificate into ezinjengazonezo yikho manje siyacelisa ukuba sithole nathi funa mhlawumbe ummeli ongaba ne-voice engcono nathi sibe sesinjani sibe sesiyakwanisa ukuthola amalungelo ethu siyovota siyenze konke okufanele kwenziwe ngendlela yakhona Belfast Malinga Ndlovu kuyelo okhulumayo
njani 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 basakazi bethu abahle mbonge ngithanda nami ukudlulisa lapha ukuthi kanti lezanu lezanu le isenzelani shuwa kambe abantu abathi sibambane nabantu basempumalanga belokhu bekhokhelile njalo for 42 years kodwa shuwa kuthiwa sithini thina singamandebele hayi bantu bakithi hayi khona ake livukisane amakhanda kabantu laba bantu ake sivukisene amakhanda ake libheke uChamisa uChamisa ngoba wayekwazi ngesikhathi beku-MDC Alliance ukuthi uphophula uyena wathi ebona ukuthi kunjalo wayengalindanga iCongress ukuze win iThokozani Khuphi kodwa wagijima wamthatheli so ma sikhuluma kuthiwa silobandlululo hhayi bantu bakithi hhayi bantu bakithi ake sizame ukuyilungisa le ndaba bantu bakithi amashona kasiyenzeli lutho ake libheke kuwo wonke amazwe lapho esilama-embasi khona ukuwambona umuntu wasesindebeleni kuthiwa sibekezelele sibekezelele into enje hhayi bakithi 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 hhayi 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 nayi i-MRP bantu bakithi bantu basesindebeleni ake liyekele ukuba yizihwaba ake liyekele nje ukuzicabangela like licabangele abanye abantu abantwana ukuthi abantwana bakhula beyini ha
molweni baphulipu umzalazi omuhle magumba mano mhlaba awe ngilithanda thandinga livuzwa njani kuleli khaza linje eselikhona ligogodile mpela awufuthi umalani bantu liphephe umafulula akhona ngilikulisa lonke kumagumba mane khonapha eduze kwami mavilleji nedaluka kandangula sivalo spangan 1 and 2 steadland wanke ekezi ekohole awo azikhulumi khonale erisaphe siyalithanda bantu ngilithanda njani empowenzi bazi khona kobhulu angilithanda bantu philani ngenkosi philani ngenkosi khonapha esipanganiyazi emajaka kodube ha siyabonga kulalela umsakazi omuhle ekuseni nje ubengaya edaluka
Sarabana sakaza Studio 7 okhuluma ngudewa from Echolocho ngiyeke mbe mude nje ngifuna kuba mfishane abantu baseZimbabwe maZimbabwe amahle ngicabanga ukuthi ayikho into ehlula uNkulunkulu uNkulunkulu ngiyoza silamulela kulesi simo esibhekane naso umkhuleko ngicabanga ukuthi iyoza sinqobela asikhulekeni bakithi ukuthi kuleli khetho luzayo kulo khetho olukhululekile njalo oza oluza silethela utshintsho elizweni lethu ngoba kudala sihlupheka ngaphansi kwephathi eyodwa eyathatha umbuso umnotho umile utempo yonke into ihamba kahle elizweni lethu kodwa leyo phathi ngenkohlakalo yayo umnotho manje uphelile uguqe ngamadolo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi abahlamuki besimoslema bedlulise amalawulo babulale abantu abayisikhombisa esabelweni seBono kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abahlamuki abahlasele inkamba yamabutho e-African Union kwele Somalia ngolwesibili babulale amasoja kwele Burundi angamachumi amathathu. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. UBlinken uphatheke emcimbini weWhite House Correspondence Dinner ongenwe ngamakhulu abantu abagoqela uMongameli Joe Biden osaziwayo kanye lentathelezindaba ngomgqibelo. Kubikwa kulabanye abaphatheka kulumcimbi labo asebetholakele belomkhuhlane lo. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris laye ubanjwe iCOVID-19 kunsukwana esedluleyo kodwa ubikwa esesilile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Dan Moyo ohlaziya njalo ezombusaswe.
Kukhanya sengathi kulamalanga ukuba COVID-19 positive akusafani lakudala ngathi last year o mayiqala iCOVID ngo-2020. I think because of ama vaccinations. I think sesifike lapho abathi khona sesiku herd immunity manje. Ngoba most people are now vaccinated. So igciwane leli alisakwazi ukube lizitshintsha kakhulu ukuthi libe yingozi. So ispread leyana iyabi lokhu ikhona ngoba igciwane leyana lona lokhu elikhona even though seli-weak selingakwazi ukuthi ligulise abantu kakhulu. That's why sibona e-White House abo Kamala Harris nalo Secretary of State uBlinken okhuluma ngaye balibambile igciwane. Obviously ma ukuthi uteste positive kumele uquarantine and so forth ngoba akwazi ukuthi ungalinikeza omunye umuntu ole-weak immune system abesegula.
Uhulumende weMelika usekethisile kanti labantu labo abanye isebekhohliwe kabasagqoki amamaski isingathi ingozi yalomkhuhlane isidlulile yini.
Ingozi yeCOVID-19 ayikadluli depending ukuthi wena uvaccinatedwe noma uvaccinatedwanga and also depending njalo lokuthi uvaccinatedwe ngayiphi ivaccination.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela kwe-fees. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.